Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo msaka 5 kumabasa 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo kusukela namuhla.
ISADC iveza ubuvila obukhulu ekusebenzeni ngalokho. Ingozi liyana eseMozambique impiliyana ithe iqala besiyibhekile sonke.
UMongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli beSADC kuliviki bedinga indlela zokungenela kumpi yakwele Mozambique.
Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange vele kuhlanganwe ndawo. Umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile.
Amanye amakholwa esiKristu ananze iphasika ngembuthano elandela iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi lambili belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani labantu asebebulewe yi-coronavirus selokhu ifike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1525, kuthi asebetholakele belayo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,923. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5709, njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose amathathu 276. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo selifike kunkulungwane ezilikhulu lamatshumi phose amabili 117,297. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amabili 21,603. Asebehlatshiwe bonke sebengu 138,900. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Kusenjalo amanye amakholwa esiKristu anti enelise ukuqhuba imilindelo ngekhefu lephasika eliphela namuhla elandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele umfundisi Thande Kuzintimkanhla.
Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange vele kuhlanganwe ndawo. Umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile kulalokhu owakhathesa amabandla ayevele evaliwe. Lonyaka-ke hhayi, ngibona abamasonto atshiyeneyo bahlangene ngendlela zabo ezitshiyeneyo. Lathi sihlangane-ke njengebandla uwenzela ukubana sigubhe lo umkhosi wephasika oyiwo oqakatheke kula yonke imikhosi esikholweni sesiKristu. Hhayi, singenile senza inhlelo zethu yokuzimisa kwethu, savuselelana ukuthi iphasika le yini, sahlangana nje lanxabe singabaningi kangako ngenxa yayo umkhuhlane lo okhona. Kodwa hhayi, sihlangene-ke bona labade belingene ukuthi uhambelane lani lezinqumo lezimiso zikahulumende. Liphasika elihle kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi nyaka nyazange libe khona elalonyaka besingathi into enje siqalisa ngoba sesikhanuka khona nje ukuthi esihlangane sidumise ndawonye ngephasika njengalokhu esasikwenze minyaka yonke ubhubhane lolu lungakafiki.
Kumbuthano wenu ungathi bezilandelwa ngemfanelo yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Lapho kade ngikhona bewuhle sibili kakhulu xa sikhuluma ngamalungiselelo omhlangano lo, ngoba esangweni labantu ade bengena khona bewulukhona umgqomo wokugeza izandla ungakangeni phakathi lokho okuvele kumele kwenziwe. Abantu bebefakile izayeke zona ezamamaski kade-ke njalo lekuhlaleni phakathi endlini yecawe lapho ekade sikhona thina abantu bebeqhelelene njengoba bebengabaningi kakhulu. Mhlawumbe ngabe bebebaningi lakho besiza kulandela khona kodwa singenele phandle. Iziqondiso zilandelwe sibili sibaxwayisa leso laleso sikhulumi sisitsho ukuthi abantu kabagqoke amamaski, abantu kabaqhelelane, abantu kabageze izandla izikhathi zonke. Nxa uphuma geze izandla, nxa ungena ugeze izandla, xa ubuya ubuye uzohlala uchelelane lalo oseduzane mbela laba abaseduzane lawe. Hayi, iziqondiso thina lapho kade sikhona sizilandele kakhulu. Kube into enhle sibe kubona ukuthi abazalwane bayakunanzelela ukuqakatheka kwalokho okuthiwa kumele sikwenze, ukuthi sivikelane, sizivikele, sivikele labanye kulo mkhuhlane.
Lo ngumfundisi Thande Kosintimkanhla. Ipetulo ethengiswa ngamadola eMelika ikhwele ngamasensi amane isuka ku-$1.30 isiya ku-$1.34 ilitha ngayinye kusukela namuhla. Kodwa intengo yedizili ilokhe iku-$1.32. Ngamadola eZimbabwe uhulumende uthi ilitha yedizili ebibiza $110.41 isithengiswa nge-$111.77, kuthi ipetulo ebiyi-$109.17 isithengiswa nge-$112.96. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labanye abakhokheli bamazwe eSadc abakugatsha lwe-Troika kuliviki bekhulumisana ngokuthi iSadc ingangenela njani kudaba lwempi yakwele Mozambique. Uhulumende walelo lizwe ulwiswa ngabahlamuki bokholo lwesiMuslim abedlulise amalawulo ubona abahlasele esigabeni sePalma ngefiki edluleyo babulala abantu njalo badala umonakalo omkhulu. Abanye abazangena emhlanganweni lo bagoqela umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa kanye loweBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi. iSADC isolwa ngabanye abathi iluphuzele lolu daba, bathi njalo impi le ingagcina ithinta amazwe ancikelane leMozambique afana leZimbabwe leSouth Africa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ake ngiqale ngokuthi kucakathekile ukuthi wonke amazwe omhlaba abuse kahle abantu kungaze kwadingeka ukuthi bagcine besiye empini. Ezinye izinto ezivanga ukuthi abantu bagcine besiye empini kubuswa kabi, luncindezelo, abantu bagcine besithi akukho ngenye indlela sokumele siye empini. Kodwa kangiphenduke ngikhangele olweMozambique udaba olubulala abantwana labantu abadala oluthatha amadolobha oluhambisa phambili ukholo oseluqhela seludonso ayisilo ayisiso Al-Shabaab oBoko Haram. Akuseyikho ukukhala ngoncindezelo lo Mozambique, sokuyikuwona kakhulu okungenzeka kuSadathi.
Ungathini ngendlela isadaki eluphethe ngayo loludaba Ncube ngoba siyabona sokulesikhathi iqalile limpi kodwa lamanje ayikangeneli isadaki.
Isadaki veza ubuvila obukhulu ekusebenzeni ngalokho. Ingozi liyana eseMozambique impi liyana ithe iqala besiyibhekile sonke. Kwavele kwacaca kahle ukuthi impi liyana edinga edonsa ukholo ilufake phakathi igcine ingaseyo impi elwisa uhulumende. Ingaseyo impi ekhulula abantu. Isiyimpi yokukhulula abantu kuhulumende bancindezelwe ngaphansi kokholo. Ikhulula abantu ngaphansi kwahulumende ibancindezele ngendlela edlula le. Lokho sesikubone kwamanye amazwe kunjalo abantu ababuya ngale yandlela yokholo akaze bakhulula abantu akaze balethe democracy akaze balethe human rights akaze balethe rule of law bayalwa besithi bayabandlulula kodwa bacine beyibaba abandlulula abahlupha abantu kakhulu ngakho isadakhe kumele ngabe lolu daba siyabisukumela kudala yalulungisa ngokuba luyingozi enkulu kakhulu kulalokho abantu mhlawumbe bakucabangayo.
Bakhona abathi inxa kungathathwanga amanyathelo ngokuphangisa impilo ingachithekela emazweni angomakhelwane afana lapho Zimbabwe labo South Africa. Ungathini ngalokho?
Nasibheka umzekeliso walokho esikubona kusenziwa ngabantu abalwa ngokukholwa njengalaba oBoko Haram eWest Africa, oAl Qaeda, oISIL, oISIS eMiddle East, iAl Shabaab eEast Africa, ngabantu abangaphelele border, abakwazi ukuphelela lapho abathi babuswa kabi khona. Masinyazana bayachapha bachelisa indawo sebesakha lokho okuthiwa yiCaliphate, umbuso wabo usugcwala yonke indawo ungasakhangela amaborder. Ikwese kubona bekwenza umhlaba onke jikelele. Ngakho abantu abesabayo ukuthi kungayekelwa ukulungisa lona lolu daba luzagcwala yonke indawo baqinisile indlela ekwenzakala ngakhona umhlaba wonke jikelele. Ngakho ukuya eMozambique impi elwiswa khona ngale, iyelwiswa khona ngale, kucisha umlilo sesemafusini. Ukukubuka nje uthi uzakushaya indiva uyadlala nje kuzafika kuwe noma usekutheni. Ngakho kabalandwe khona ngale njengoba bekhethe impi yona liyana balandwe ngayo impi. Indlela kuphela yokuthi abantu bavikeleke kusadatha. Ngokuba kungayekelwa akula ndlela yokuthi abantu bavikeleke.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Idale lePhalamende lithi umbuthano walo ukuvivinya abafuna ukuba ngamalunga eNational Peace and Reconciliation Commission obumele wenziwe mhlaka 30 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 16. Umsebenzi wali komishini ngokuqhuba inhlelo zokukhumisana umlotha ezigoqela udaba lweGugurahundi. Abadinga ukuba ngosikomithi bayo bangamachumi amathathu njalo bagoqela osikomithi ekade bevele bekhona ngoba isikhathi sabo sesaphela. Kodwa labo bavunyelwe ukudinga ukubuyiselwa ezikhundleni zabo. Umgcinisihlalo walikhomishini uJustice Lonare nguye yedwa kuphela ologe esesikhundleni. Abazavivinywa bagoqela olwela amalungelo oluntu umnumzana okay Machisa kanye losanda kungena kubandla lezanu PF umnumzana Obedi Gutu. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abanjani kahle kahle abamele babe ngamalunga alikhomishini.
Masikhangela ukuthi umuntu okukhangele ukuthi ebe ngukhomishina ngumuntu ongasolekiyo, ngumuntu okuthi inhlangothi zonke zingaba lethemba lokuthi engaletha especially umukhangela NPRC ongakhokhelela ukuthi kuvezwe iqiniso o independent from ama political parties lama political influences, umuntu oleqiniso, umuntu ongalaside alithathayo, umuntu ozakwanisa ukuthi etshele abalamandla kumbe abangalamandla iqiniso, umuntu ozakwanisa ukuthi ethi laloba sokusethuselwana athi mina abantu bangidumelo. Kakufunakala umuntu ozabe sithi yena uhulumeni ngumqhatshi kodwa ke kufuze iZimbabwe yo emthumileyo ukuthi elethe ukuthula. So mbona ngazathi ngumuntu an upright person, an honest person, kodwa kathesi ungathi uyakhangela ihlupho esilalo yokuthi ithe ibekwa ikhomishini leyi kwagcwaliswa abantu bempumalanga okungajabulisanga ama-victims, ngoba kufuze ukuthi umuntu lowo ebe ngumuntu ozavunywa langama-victims, okuyinto enganika yikho kathesi. Lakathesi umkhangela abantu abashortlistiweyo kugcwalisa abantu bempumalanga ukuthi kwakuthethwa umsebenzi for abantu bempumalanga ukuthi bezoqeda abantu ngapha emaNdebeleni, ngaleso kuthethwa umsebenzi for abantu bangale ukuthi kube nganithiwa kulokudala ukuthi kube lokulungisa uhlupho, ngoba ngabe bebesensiye befuza ukuthi commission lay the number of shortlisted people ibe balanced, so that even kuphuma kuphume kucace ukuthini langapha ama-victims alabantu abazabe bekhona. Kodwa ungakhangela kathesi abantu abakhona ngabarepresenta iperpetrator kuphela.
Ikhomishini le njengoba ibiveli khona isenza umsebenzi, kukhona yini okubambekayo emele ikwenze ongathi hayi ngempela isikwenzile?
Okuliqiniso ukuthi ikhomishini le ilogo yaba khona akukho okubambeka ungathi sokwenzakele, akukho, not because bayehluleka kodwa vele uhulumende akabanikeza usekelo lwenileyo. Uhulumende kakusinsiye ukuthi udaba lolu lulungiswe, so mbona ngazathi singabasola kodwa akukho abangakwenza as long as benganikwanga amathuluzi okuthi besebenzisa. Kuyinto nje yokuthi lala lwaza sikwengule lapha kuzama ukuthi kuthiwe abantu abasola kwenzakala lo mbhuqazo kunikwe umhlaba impression yokuthi kukhona okusenziwa kungalalutho lwenziwayo. Ngibona ngazathi iliqiniso likhona, yilo iqiniso umuntu wonke ofuza ukuthi ezitshele lona ukuthi asisoze sathola iqiniso, asisoze sathola ijustice, asisoze sathola i-reconciliation le-peace as long as uhulumende lowo edonsa inyawo, as long as uhulumende lowo efake i-commission yokuthi kumbambathwe icala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi kulomfanyana oleminyaka elitshumi lanye owebhambazi ePlumtree olaliswe esibhedlela ngemva kokulinyazwa kakubi yimvubu yona emlumeni yaphosa yamqamula ingalo. Lomfanyana ubikwa efunda eGonde Primary School. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi inhlanganiso yezisebenzi iZCTU isisole kakhulu osomabhizimusi ngokudulisa izinto okwedlulise amalawulo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo, liqhubeke lisenza kanje lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini, ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ephalamende besimele under i-NDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi ke sihlonitshwe loba kunzima loba kunjani, sizaqhubeka siloke sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu balihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Dlovu usePlumtree ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Injani basangazi bakaStudio 7? Hayi, ngithabani le Gwanda ngijomna wami angicina ngo-2010 uyizulakhe ngoRomeo Nkomo angicine sale Plumtree. Uma ekhona amaziyo ngicela engiwathaphe kunombero ezithi 07844046520784404652.
Sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindaba. Ha kodwa ke qiniseni bantu bakithi lapha abantu kumele beqine la. Akula umuntu ongawuboni umthetho kamnankaka ukuthi udukuzela kuphi. Ilizwe manje ulidonsa konke le mpani zayo. Livele liphelile ilizwe lini. Iqiniso bantu bakithi singavumeli ukusetshenziswa iZANU-PF. iZANU-PF babuleli ilizwe. iZANU-PF itshontsha ilizwe. iZANU-PF ibulala abantu. iZANU-PF ithumba abantu. Bayatshontsha. Abantu bengabavumeli iZANU-PF isenza lento. Ngangcono ilizwe liqunywe. Abantu besendebeleni omunye ebengale, amashona bengale, amandebele ebengapha. Ngoba kusizana i-corruption yonke eyenzakalayo esindebeleni abantu bayahlukunyezwa, abantu bathathelwa imisebenzi. Yonke into embi. And after that akula sizwe abalutholayo. Khuluma kanje loba ungafika kobulawayo imigwaqo yonke ifile ekhaya lapha. Kithe manje bentu kwesisibisa amarobothi. Kodwa mangathi ukuthi ilizwe li right mawuthi yabheka khulunywa ngeharali ngapha. Kodwa kobulawayo eplantry yonke indawo liya kuba sengathi kusesikwakweni. Kuba sengathi vela kulabantu abaphila khona. Sebeza abantu sebeze bephuza amanzi angcolileyo ngendlela ukuthi kabanazwa abantu kabanakekeli. Ungangcono ilizwe likunye abantu sebakhiphise sebehlupheke sekwanele. Ngoba mawunjebele ufundile ufundanga kuyafanana. Ulesithupha kawula sithupha kuyafanana. Ulama degree kawula degree kuyafanana. Kwazi ukuthi vela uzawungena eklasini. Kodwa ubona umnyaka kwa ngopresident akala ngisho ulesithupha sika 37. Ireport ka 37 kalani.
Bantu baka studio 7. Mina ngiyaphila kakhulu, ngiyaphila. Ndingelela bonke abangithandayo, bakhona abangizonda, bakhona abandandayo, ngiyakwazi. Hayi, siyezwa sibili, siyezwa izikhalazo zabantu, abantu abakhala ngazo, sokuyilanga emaholiday, hayi please. Abantu siwa ngabaci bancengisa, siwa lokhu sivulele siyebona abantwana, siwa naso sileminyaka, siyazi ukuthi sesileminyaka emingaki. Sesaze sike sikhohlwe ngabantwana ekhaya. Ngiyacela nje uhulumende ngala uyangenela abantu, siwa lathi lapha eBotswana abantu sicela ukuthi lathi sihambe ekhaya mosiwilidayiwolidenale, hayi khona indaba zemali. Indaba zemali angeke sizigwane emabhoti. Hhayi, angeke sizigwanise indaba zemali. Straightaway abantu angeke bakhone lokho. Umuntu lathi ekhangelele ibhajeti yakhe ebantwaneni bakhe, ekhangelele ukuthi ngaphubizelenye imali, ngale zibabhubizelenye imali. Hhayi, le nto hayi ngathi iyalungiswa kahle kahle sokulanda iholiday. So besicela ukuthi nga uhulumende bayabambana sibili. Into lingabi khona lezi mali lezi. Hayi, siyacela sinjalo, siyancenga ukuthi hayi uhulumende makabazwanane ngendaba zezimali ezike zingathi ziyacithwa lezi. Ngalani mani testiwe, nitestiwe ukuthi angila COVID imali engeqi. Ngithestwe njalo senisize ekhaya ngapha eZimbabwe. Ngithestwe senisize eBotswana, kumele ngithestwe nga. Hayi, kungatholakala ngile COVID kumele ngivaleli, kodwa ngatholakala ngela corona fanele ndivele phambili. Siyacela sibili ngoba hayi lokhu angake abantu bakukwanisa. Abantu basebagcina sebeganga sebeseku, hayi kungekho emthethweni. Siyabona, sicela njalo ukuthi yeshi madoda, izulu sesifuna izulu lathi ngathi liyaphefeza, hayi sifuna ukushisa kuphela ilanga, sesifile ngelanga.
Njani babo studio 7 labantu basekhaya eZimbabwe? Mina ngu-Ferdinand Sibandana phana eSibhuda. eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu. Umbuso ayimathibelelendi lemashona le. Ngike ngahamba siya kuma-passport eHarare ngathola ukuthi ema-ofisini kukhulunywa isishona eHarare amandebela wakho. Ngapha emathibelelendi ma usiyamangala icala e-police camp ophethiwe ngumshona, ma udlule ibhoda ophethe umshona, yonke indawo emathebeleni kuphethe amashona, ilizwe libi, imigwaqo kuselanto engaba right. Manje sizahlupheka ukuze kube nini? Ma kulungisiswa ama-birth certificate, uzama ukuthi uthathe abantwana ama-birth certificate. Isilungu yabe ingasazi oyabe phethe ukuthi ngikhulume la sisisani, ngoba yena ngumshona. Ngiphuma sengumuntu ongani kwehlule ngobufakazi, ngasakwazi ukuthi ngenzeni. Kunzima kakhulu, plus futhi sike sasebenza iminyaka eminingi mapentjena sila so imali yakhona zimpupho akusebenzi. Leli lizwe liyalungiswa nini?
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wesonto yeRoma uPope Francis unanze iPasika izolo ngenkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo kumele ancedise amazwe asathuthukayo ngamajekiseni okwenqabela iCOVID-19. UZulu wakwele Cameroon uphakathi kosisi kulandela ukubhubha kwesiKristu obedume ngemizamo yokuqeda impi kulelo lizwe uWing Han to me. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu umnumzana George Floyd lipolisa elimhlophe uDerek Chauvin kuya phambili namuhla. Ngeviki ephelileyo abaphe ubufakazi bagoqela intombi kamuyi lamapholisa atshele inkundla ukuthi umsolwa waziphatha ngendlela engayisiyo ngokubandezela uFloyd entanyeni ngedolo okwemizuzu phose elitshumi waze waphela umoya. Abachuchisi bathi ubufakazi osobuvelile bukhomba sobala ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd. Kodwa amagqwetha kaChauvin athi uFloyd wabulawa isifo senhliziyo ayevele elanso kanye lezidakamizwa ezatholakala emzimbeni wakhe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Tim Moringai.
Ye lapha sibheka sibona ukuthi i-trial le eka George Floyd hayi isibambe abantu abanengi ebuhlungwini ngoba yena sabona lama video aphumileyo lobufakazi obukhona ukuthi yena wayengafuni uku-escalate indaba leli polisa lona leli. So ukufaka unyawo lakhe entanyeni kaMr. Floyd vele it was uncalled for. Siyabona futhi ukuthi abantu ababebukela besegcekeni kwakulomuntu osebenza ku fire department owayetshela ipolisa leli uDerek Chauvin ukuthi uGeorge Floyd wayengasaphefumuli okuresponda lapho akubonayo. Sibona futhi amapolisa efakaza esithi wona ma umuntu ebotshiwe efakwe lezandla zakhe emuva kuyaphambanisa ukuphefumula komuntu. So khonapho kumele wena u-de-escalate and then umfake emoteni ube leqiniso ukuthi yena lokhe umuntu lo esaphefumula or esacomprehensive ukuthi izinto zakhe ama-facilities akhe wonke lokhe khona.
Ungathini ngobufakazi obubekwe enkundleni ngabachuchisi kanye lendlela amagqwetha omsolwa abuphethe ngayo?
Ubufakazi obubuyileyo bonke lobo bukhomba ukubulala nokwayenza uDerek Chauvin ebulala uMr. Floyd. Sibona futhi ukuthi i-defense ibiqalisa ukufaka i-narrative yokuthi uGeorge Floyd was under the influence of ama-narcotics, but sizabona ngoba bathi bona i-first week ubufakazi bonke lobo i-prosecution ikhanya ngathiwa iphambili, but sizabona sebeletha abathi ngama-special witnesses abafana lama-toxicologists lama-dokotela next week ukuthi bazancedisa yini uDerek Chauvin ngoba ubufakazi obukhona kathesi bukhomba ukuthi yena wayenza lokhu ngamabomo.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. intengo yamafutha epetulo letizili isikhwelile njalo kusukela namuhla. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uzabambana labakhokheli besadaki kuleviki emhlanganweni wokudinga indlela zokungenela kumpi yakwele Mozambique. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.